ndaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 24 kumvimbitho 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
xa kuyukuthi this is the only way out enganceda ngayo abantu asiyilandeleni siyibekezelele sibe kodwa kuzaba nzima kuwonke umuntu.
Umongameli Mnangagwa usevale imingcele yelizwe kanye lamabhawa emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulandela ukufa komuntu wakuqala ngalomkhuhlane eZimbabwe.
Nase kuvaliwe eZimbabwe ukuthi kasaphume impuvu siyayithatha nga ikhukhingo siyayithatha nga ithukela siyayithatha ngoba kuvela ngaphandle.
Kodwa abanye bathi lanxa leli nyathelo lilungile lizalethela uZulu ubunzima ngoba engasenelisi ukuphuma ayethenga indingeko ezisilelayo eZimbabwe ezifana lempuphu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imingcele yeZimbabwe isivaliwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kulandela ukubhubha komuntu wakuqala elizweni izolo ebulawayo lomkhuhlane. Empikweni awethu le izolo uMnangagwa wazi senjalo ukuthi indawo zokuzilibazisa ezifana lamabhawa kanye lalapho okubukelelwa khona amafilimu sezivaliwe ngesizathu sinye. Uxwayise abantu ukuthi bengahamba-hambi mahlayana esithi kumele bahlale ezindlini. UMnangagwa uphinde wehlisa inani labantu asebevunyelwa ukubuthana ndawonye lisuka kukhulu elilodwa lisiya kumajumi amahlanu. Kodwa okumangalisayo yikuthi umlayo ofakwe kugwalo lukahulumende olwegazethi izolo emini uthi imibuthano yonke isivaliwe kungakhathalekile ukuthi ngeyabantu abangaki. Umlayo lo uthi njalo abazatholakala bewephula balakho ukuvalelwa ejele okomnyaka. UMnangagwa uthe abathengisayo bazaqhubeka ngomsebenzi wabo. Amanyathelo akhe la aza ngesikhathi uhulumende esithi sokulabantu abathathu asebetholakale bele coronavirus eZimbabwe okugoqela lo obhubhe izolo uMnumzana Zororo Makamba obeyindodana kasomabhizimusi uMnumzana James Makamba. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu uMnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Amazwe amaningi aselimazwe kakhulu i-corona bakhala ngokuthi baphuza ukuyikhangela indaba yakhona barelaxa kakhulu. Ngakhali i-Italy yakhala ukuthi kulento eziningi uma ethi ngasaziyenza but sazi-ignore. Kade sokunzima sengikhona bezama ukuvala lapha bevala lapha akusavumi sokusifa abantu abaningi kakhulu ngelanga. So lathi I think kulesidingo sibile siqala esikhulu kakhulu ukuthi into le sesiyinqabele kusesemasini. Nxa kuyukuthi this is the only way out enganceda ngayo abantu asiyilandeleni siyibekezelele sibe kodwa kuzaba nzima kuwonke umuntu. Kungcono ukuthi abantu kube nzimanyana okwakhathesi kodwa izinto zilunge ngoba mbonani isifo lesi hhayi noka sibuyi kuhle sibili sibuya kasi silobunzima obukhulu kakhulu. Ngakhale South Africa izwe elikhulu kangakani selivumile ukuthi ngcono lalo livale. Amazwe amakhulu kakhulu kulathi nxa evala lathi ukuthi sisizakale. Mbonani kungangcono ukuthi siyehlise kakhulu 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 inamba yabantu abatholakala edorobheni nabantu abatholakala behamba-hamba phandle because it is sifo lesi singamemetheki.
Ubona ingani ukutshona kukaMnumzana Makamba kungabe kusitsho ukuthi abantu bazabona ukuthi ngempela igcikwane leli likho khona na alikhethi mhlobo.
Yeah, I think sisibili namhlanje kukhanya kulomehluko kakhulu ukudlula emhlabeni kwalobhuti kuthi abantu abaningi bethukile ngikhona kusithi idliwe emehlweni abantu ukuthi into le ikhona sibilo kwamagqini and akusinto yokudlala ngayo. Ngakhala ku-social media hayi sebevumile abantu kuyonke i-perception yani ukuthi hayi abantu abamnyama kakuba affect sebeyibone egcekeni ukuthi hayi lo mkhuhlane kawukhethi. Ungakhayela even namhlanje ma uhamba nje edorobheni sebembalwa sebekhanya befaka amamaski abaziseparate ebantwini ukuthi ngikhona abantu begqasa ukulalela wonke ama-precautions akade kukhulula ukuthi kumele abantu bayalandela. So I think sokuvula abantu amehlo and le government la siyabona ukhathesa upresident uqeda uku-address ilizwe sengezezile amanye ama-measure la wafisa ukuthi badinga kade kumele ngazayenziwa kudala zonke zana lezi nginto esazenza 2-3 weeks ago ingxenye ngakungconywana mbijana
kuyikuthi lingahlasela umuntu nje makhaza ongalakho okunye lapha ngaya khona esiya ezibhedlela zeneze uhulumende athe abahlaselwayo leli gcekwane baye kuzo.
Ekuzimiseleni kwelizwe sibilisise kulobunzima sifuna ukukhuluma iqiniso njengoba linjalo iZimbabwe ayikho ready for umkhuhlane lo. Yikho nje libona sithola abantu ababili bokuqala ukuthi bethole umkhuhlane omunye wahle wadlula masinye lo survivor nxa indaba zisitsho ulama private doctor amkhangelela endlini yakhe. So uthola i-attention yakhe yedwa esendlini ngokuthi ule mali yakhe uyenelisa ukukwenza. La yenalo odlulileyo sizwa uthube sephumile esibhedlela senise sikahulumende wayezama ukudinga ukwelatshwa ku-private hospital but kufike kwaba late. Okungangokuthi uthuthi-ke thina esingelalutho okuzasibamba siye ezibhedlela zikahulumende abantu bazaphela bazathintitheka sibili. Nge-weekend ngiyafika koBulawayo iton groove yakhala akulala uthola ukhona abala ngitsho olukhona kodwa kuphuma kuthiwa nginda lapha abazakhangelwa khona. Thina khona lapha egwanda lapha engikhona akulalutho nangule South Africa sivala ibhoda sasithi abantu bazagijiniselwa nga.
Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Lanxa abaningi besithi bayakusekela ukuvalwa kwemingcele yelizwe, abanye bathi lokho kutshiya uzulu esebunzimeni obukhulu ngoba engasenelisi ukuphuma elizweni ayethenga ukudla lezinye indingeko zempilo ezisilelayo eZimbabwe. Nansi ingcweti ehlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ukuvala imingcele kuyinto esisenziwa emhlabeni wonke jikelele njengokucebisa kwe-United Nations i-World Health Organization. Kuyenzeka e-Americas, kuyenzeka e-Europe, kuyenzeka e-Asia. Kodwa ke eyethu imingcele ukuyivala kuzavikela kodwa kungavikeli ngokuphelela ngoba abantu abaningi vele bayachapha endaweni ezinge ekwemthethweni baphume baye South Africa baye Botswana baye Mozambique baye endaweni ezinje laleziyana kuvele kuyasmathwa izinto zivuziswa zingena lapha lalaphana lapho okungafanelanga khona. So ngalokho ke baza qhubeka abantu bengena lanxa sekuvaliwa amagedi. Okwesibili abantu beZimbabwe nxa ubavalela usithi bona bangabesaphuma uthukudla kuvele nga uvalela abantu phakathi kwelizwe abangelampupho abangelakhooking oil ukopishe lokho okwenzeka kwa nyamazwe asuthayo alokudla. Thina kasila lutho nxa sekuvaliwe eZimbabwe ukuthi kasisaphumi impuphu siyayithatha nga i-cooking oil siyayithatha nga ijukela siyalithatha ngoba kuvela ngaphandle konke khona lokho. Yikho ke uzathola ukuthi abantu ukufa siyabe sesihlangane lokufa kokubulawa yi-coronavirus kumbe ukubulawa yindlala kumbe kokubili. Okwesibili uvala uvele bangaka abantu abagulayo phakathi kwelizwe abalegciwane le-coronavirus. Uhulumende lo kakhuluma iqiniso kathe esti abantu ngobunengi obufanele ngokunjalo ngilesiqiniseko sokuthi kungenzeka ukuthi abantu banenga kakhulu okwedlula labo abaqanjwayo ukuthi babe coronavirus.
Ukuvalwa kwemibuthano yabantu abedlula amachumi amahlanu ubona kuphathisa na?
Ukuvala imihlangano yabantu abanengi lakho sekubonakala kusenzeka vele umhlaba wonke jikelele njengalokho iWorld Health Organization isisho okuthiwa khona yikuvimbela lokho okungathiwa khona yi-social contact kumbe ukuthintana kwabantu indlela thile ukusondelelana okungenza ukuthi igciwane limemetheke ligcwale ilizwe lonke. Kuqondile ukwehlisa abantu abahlanganayo kusuka ku-100 kusiza ku-50 kuqondile njalo ukuthi kwehliwe kusuka ku-50 kusiya phansi kusiya ngokuthi kubonakala ingozi ingakanani. E-Germany sibonile kuthiwa khona kusavunyelwa abantu abadlula ababili ukuthi bahlangane okusho phela sebephelela kubaba lomama kuphela kumbe kumntwana lomama akusavunyelwa abantu abedlula lokho ngokuba ingozi inkulu kakhulu. Kumele ngempela kumiswe imihlangano yabantu kumiswe ukuhlangana kodwa kusenziwa lokho ingozi ukuthi bona laba abavimbela lokho lepolitiki balayo ngqondweni vele ukuthi abantu bangabe sahlangana sikhangelele ukuthi ngemva kokuthi sudlule lo mkhuhlane siyafisa ukuthi udlule masinyane kubuyele kuyesebenza ngendlela efaneleyo ukuze kungagcini kusetshenziswa lelo hlupho lwe-coronavirus ukuthi kuvinjelwe abantu abezepolitiki ukuthi bangahlangani labanye. Ngakho ke hayi ukuthi abantu bangahlangani kuyinto evele isisenziwa umhlaba wonke jikelele kodwa nxa usakhuluma nge-100 nge-50 basesephezulu kusadingeka ukuthi abantu behliswe. Kodwa nxa ukhuluma khona lokho futhi msakazi kumele ukhumbule ukuthi isimo seZimbabwe sihlukene kulesi amanye amazwe. Imizila amalayini emabhasini akozubukho abe labantu abaningi kakhulu okwedlula i-50 abe fika ku-100 abe fika ku-200 kuzavinjelwa njani khona lokho? Okwesibili amalayini emputshini abantu bangu-500 bangu-1000 belayinela impuphu e-supermarket. Ngakho uhulumende uyakhuluma into nje izifiso kodwa okwenzakalayo elizweni leZimbabwe ngenxa yosizi ngenxa yokubusa kwakhe kabi kulusizo olukhulu okuza kwenza ukuthi kube nzima ukuvimbela ukuthi abantu bahlangane babe baningi. Bazahlangana kungaso umhlangano wezepolitiki kumbe womtshado kumbe wenkonzo kodwa besemputshini kodwa belayinela i-cooking oil kodwa belayinela ithukela kuyabe kungumhlangano nalowo uza kuvimbela yini lokho? Abesesithi impuphu itholakale njani, ithukela litholakale njani, amahlamvu atholakale njani ngoba eZimbabwe konke lokhu kutholakala ngelayini ilayinela abantu abaningi okudlula i-50 okudlula i-100.
Omnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ukuvalwa kwemingcele yelizwe lokhu kutsho ukuthi akusela muntu ovunyelwa ukuphuma kumbe eZimbabwe. Abavunyelwayo yizizalwane zeZimbabwe kuphela ezivela phandle. Kodwa imbiko esiyamukele namuhla ekuseni ithi umngcele we-Bade Bridge bulokhe uvuliwe abantu bephuma lokungena kungela migoqo. Umongameli we-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena wazise izolo ukuthi kuqala ngolwesine uzulu welizwe lakhe kuzamele ahlale ezindlini okwamaviki amathathu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-coronavirus.
Yebo 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 mthokazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-Three Connections esililethulela lona ngolwesibili maviki wonke ngo-8 PM kusiya ku-9 PM. Namhla sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus osubulele inkulungwane zabantu emhlabeni jikelele ukugoqela eZimbabwe. Kodwa ngenxa yalo mkhuhlane ngalisoze lenelise ukusitshayela incingo ngoba sisebenza sisendlini. Lanxa kunjalo asihlanganeli kuhlelo Three Connections namhla ngo-8 ntambama.
Umahluli omkhulu uJustice Luke Malaba usemise yonke imitshato kanye lokuthethwa kwamacala angaphuthumiyo okwenyanga ezimbili emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umalaba uthi njalo iziphathamandla zenkantolo ezizaqhubeka zithetha amacala aphuthumayo kuzamele zifafazwe ngomuthi obulala igciwane lomkhuhlane lo njalo zigeze izandla ngesepa ngazonke isikhathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Khonokho thina sibona kuyinto enhle ngoba uChief Justice la uyakunazela abantu behlangana khona phana kule ngozi ukuthi kambe nqa obunye wabelawo kuzenza ukuthi lomkhuhlane umemetheke ngoba sinazele even emacourts abantu balokuminyana okuthile khona phana so ke lomkhuhlane waba lengozi yokuspreader sibona kuyinto enhle kodwa ke lanqa kunjalo siyanazela ukuthi uhulumende sibona ngathi amanyathelo lanqa izama ukuwathatha kodwa akukafiki esigabeni esiphakemeyo sokuthi bilatshengisa ukuthi lomkhuhlane uyovikela kungani sitsho njalo uzananzelela ukuthi sikhuluma kanje kathesi lamabhoda ethu avuliwe akavalwa khona kona kuba ingozi enkulu and sinazele ukuthi amanye amabhoda futhi avele abantu abachapha ngasese angeke emthethweni abantu beloku bezihambela nje kanjalo khona kuyasitshengisa futhi ingozi enkulu bese sinazele lamakhampani amakhulu kahulumende uZupco singamnanzelela kathesi amabhasi akayagcwala kakhulu lamanye athelwa thathwa wasiwaboni so ke uhulumende sibona ngabe kafika ezingeni lokuthi sibili aze yatshengisele ukuthi abantu abavikele lakhona okunje ukuthi abantu baloku beqhubeka bezihambela intando lanxa kwafaka imithetho ethile abantu besiya lemsebenzini engxenye kuzafika sibili isigaba sokuthi abantu ke behlale ezindlini ke sibo asese sibonte umkhuhlane lo usiphatha njani
uthini ngomumo osesibhedlela seThorngrove sona esikhangelane lokwamukela izigulane ezile coronavirus
isibhedlela seThorngrove kusegcekeni ukuthi labe parliament le portfolio committee bodaye ezempila kahle ivumile ukuthi eThorngrove akulanto ekhona isibhedlela asilungelanga ukuthi singamelana lokunzima esiphakathi kwawo bathi ukuthi lembede ngu-17 bathi lokuthi i-building yakhona vele ayisozivikele umuntu ngokunjalo kuyadingiswa la uhulumeni ngakuyenzwa ukufayela kwenzwa enough ngoba isibhedlela lesana fayela silethe abantu from eBatebeni North eMathebeni South kusitsho ukuthi asose council uhulumeni ufayela ngenela abone siyalungiswa sizokuthola kulezi mali eziphuye 25 million besikhathi uhulumeni ngawe uyagijima ngaleyo mali abone isibhedlela seThorngrove laso siyalungiswa
uZulu wakobulawayo yena uthini ngalomkhuhlane
njengezakhamizi ke lazo vele zilokukhonana kancane ngendlela uhulumende ahamba ngayo ngoba abanye baze bathi kulesibhedlela sekufilene esihlezi mahara ngale okufanele ngawo uhulumende uyatshengisa ukunqineka ngalo ingozi yalo mkhuhlane wecorona ngawo uyazama imizamo lakhona ngale njalo iThorngrove layo is not enough izibhedlela kufanele uhulumende ngawo sevule indawo eziningi ezithile ezokuthi abantu umkhuhlane lungahlaba abantu bazame ukuncedwa khona izakhamizi ngalokho zilokukhonana kancane ukuthi indlela uhulumende siqhuba ahamba ngaso hathi ayisiso esitshengisa ukuthi uzimisele ukuvikela umkhuhlane wasesibone kwamanye amazwi kakhulu aphethi yakubo Europe ukuthi umkhuhlane lo kuyengolakolo njani bekufanele uhulumende afunde isifundo okukhona ukuthi ahlabone ukuthi ngapha kithi eZimbabwe izinto zonke uyazilungisela ukuthi umkhuhlane uzade uqhamuke ufike athole sonke sifike kodwa uhulumende kakutshengisi lokho so ngokunjalo ke uhulumende abantu bakhangela ukuthi hayi kade ngisamasokisi masinya abone izinto ziyalungiswa ukwenzela ukuthi abantu bavikeleke kulo umkhuhlane kodwa okokugcina bese sicela nje lathi abantu ukuthi lathi sizivikele ngokuba nasinanzela usihlale ezindlini lana lamazuku agcwala kakhulu abantu sabakela amabhasi esihle sichitha isikhathi eziningi sezindlini singabhonga ukuhambahamba ngoba lo mkhuhlane ukhanya ukukhona and ubhahile endlenga singananzelanga uzasiqedisa sonke lapha elizweni so ke lathi abantu kufanele sibe lengxenye esizayinanzela kulokho
Omnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi abantu abanengi bathumele amazwi entuduzo emulini yakomakamba kulandela ukufa kukamnumzana Zororo Makamba izolo ngomkhuhlane wecoronavirus. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi ibhanga leBank ABC selithele izisebenzi zalo ezike zabandawonye loMakamba ukuthi zike zime kancane ukuya emsebenzini zihlale ngekhaya ukuze zingamemethekisi igciwane leCoronavirus nxa sezilibambile. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salva namba saka zaka studio 7. Lani balaleli baka studio 7. Mina ngumama ongangizwe Namhlanje nje ngikhulume ngokwehluleka kukahulumende wezanu. Kambe izanu iyabona iyakunazelela yini ukuthi baphiwa ilizwe ngo-1980 lesuka ezandleni zikaSmith. USmith azangukube le ndlala waye kuma-sanctions ayetaf kodwa abantu babesebenza, abantu babehappy, akula muntu wayebulawa yindlala. Namhlanje ilizwe lingcolile, kulamagodigodi e-city center, iBulawayo esasiziqhenya ngayo sokusosiwa umumbu. Namhlanje ngithi e-town sokusosiwa umumbu sokuthengisa inkuni e-city center. Kambe izanu kabone yini ukuthi yehluleka abantu? Kanti banjani bengelanhloni? Abalanhloni yini laba abantu ukuthi ilizwe lafa kangaka kungenxa yethu? Abalanhloni abazibuzi nje ukuthi wayi senze nje abantu bakankulunkulu. Hamba abantu bayahawula umhlaba wonke, abantu bagcwele sihamba sithethiswa lapha lalapha, ye amaZimbabwe, ye amakwerekwere. Abakuboni ngani konke lokhu ukuthi bayasihlupha, siyahlupheka ngenxa yabo? Ha!
Umbono wami mina msakazi, into engiyibonayo ukuthi njengoba lo mkhuhlane ngani suqalile ukuyandezweni, ukuthi uhulumende wakithi ngange umsakazi wami uyaqinisa inyawo, engadonsi inyawo, eqhamele phezulu. Njengoba lamanje lokho kusakhalwa ngendaba yezibhedlela ukuthi isibhedlela esinye asila bheda, akula nguba, akula mpahla zokusebenza, lesi esikobulawayo eTonkhulu. Ukuthi umsakazi wami uhulumende kuyabonisa nje sobala ukuthi hayi kuzaba nzima, umkhuhlane lo ungavele uyande kakhulu elizweni lakithi. Angiboni mina ukuthi engaba le ndlela ukuthi ewuqede unless imsakazi wami kungangenelela nje uNkulunkulu, ungamemetheki kakhulu. Ngoba njona manje sokunomunye oyedwa oseswelekile ebantwini ababili, sho ukuthi isibalo singabe siyanda. Hayi kuzaba nzima kakhulu msakazi wami nyawo.
Akithi masikhangelana umkhuhlane esibhekane lawo kathi umkhuhlane we-corona lo ezweni lakithi leZimbabwe, sibona ingozi yodwa sibinxa sikhangele i-health system evele ingabhadalwa kuhle, ibivele ingalazi zinto zokusebenzisa esibhedlela. Akumangalisi amanesi eziphuma phandle zamuda threat ayenze i-demonstration ukuze athole lezi zinto. Basengozini lawa bantu nxa kunjeyana. Kati vele le ndlela izibhedlela eziminyene ngayo ingozi lekhona eZimbabwe. Nasemajele ethu ngibona kulapho kule ngozi enye emangalisayo. Nginanzelela ukuthi sikukhwekhweli siyabuswela, kukhona kuphela nxa kufanele busebenzise kuba izimali zethu. Ngoba sikhangele ukuthi u-ED ngabahlakaniphile zona inkokheli zesadakhe. Yona linto abathi i-shutdown abazama ukuthi ayenzwe lapha lalaphana, kunokuthi bayenze behlukene, omunye yenza kuliviki, omunye yenza next month. Umkhuhlane lowu yimpi esikhangelane layo, yimpi enkulu kakhulu ukudlula zonke izimpi lezi abezilwe eMozambique bevikela amafutha re-DRC besiyatshontshi i-diamond. Kumele bakhathesi babambane beyisadaki kumbe beyi-Afrika. Nxa besenze i-shutdown bayenze kanye, nxa yi-2 weeks ibe yi-2 weeks, nxa yi-3 weeks ibe yi-3 weeks, ukuze wonke umuntu ole virus leyi ahle abonakale. Ngoba lowo nxa esenza namhla, lona esenza kusasa, mina nxa bevula labana abangazange bayenze bangena ngapha bezosa umkhuhlane, abayenze kanye ibe yimpi eye-Afrika kumbe eye-sadaki elwa le-coronavirus. Nangi ngiseduze labanye bona laba abayibo abathintana lohulumende, bezanika leyo advice ukuthi abakhulumisane njengama-president, bayenze i-shutdown kanye sikhathi sinye uze umkhuhlane lowo bawunqobe. Xa bengenzi njalo sizadlala kule corona naleyi kuze kuphele umnyaka. Okhulumayo nguSamuel Spanda khona lapha ose-South Africa kodwa ezalwe eMangwe. Siyabonga.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Umholi wakwelebhilitane umnumzana Boris Johnson sexwayise uzulu welizwe lakhe ukuthi ahlale ngekhaya emizameni yokwenqabela icoronavirus. Othi njalo imibuthano yabantu ababili kusiya phezulu kayisavunyelwa emphakathini. Amalunga edale lesenethi emelika ayadonselana kudaba lokuthi uzulu kanye labamabhizimusi abathintwe yi-coronavirus bangaphathiswa njani nguhulumende. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha emelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli lizwe seliqanise lafika kumakhulu amahlanu lamatshumi amathathu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlanapha eMelika esisebenza kwezempilakahle unkosazana Brenda Molo.
Umkhuhlane we-coronavirus wathuqalisa elizweni le-China e-Wuhan ngale saphonga ukuthi engxenye yinto ezaphangisa iphele, kodwa kuyamangalisa ukuthi kusukela kumbe kubo-January khonaphana usumemetheke wagcwala ilizwe lonke. Lokhu okuyinto ethusayo kakhulu. Okwakhathesi mina emsebenzini wami embasebenzelayo babe lokhu besinika ulwazi msuku zonke, bayasithumezela ama-email besazisa ukuthi okwakhathesi umkhuhlane lo usumi njani, njalo besikhuthaza ukuthi sizivikele. Abakuqakathekisayo kakhulu yikubana sigeze izandla kakhulu, sihlikihle ukuthiwa yibu-sanitizer lapho esisebenzela khona amatafula, izibambo zezivalo nezambuzi zihlale zihlanzekile. Kodwa baqonqosela kakhulu udaba lokuthi sigeze izandla, njalo sizame ukuvikela laba esibagcinayo.
Khona ungathini ngendlela lomkhuhlane osumemetheke ngayo emhlabeni jikelele?
Ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kuyethusa sibili, ngokukhanya uphonga ukugijima nje usungene phose emazweni wonke omhlaba. Lokhu kwenza sihlalele evalweni ngoba uyabungakwazi ukuthi uphilile yini, awukawutholi yini lomkhuhlane. Kodwa sizwa kukhulunywa ngokuthi nxa unyezwa umphimbo uhwaya kumbe unyezwa ngani ulala ukuthiwa ngama-flu-like symptoms engxa uthimula kumbe ungenwa ngumqando utshiselwa, lokho kuyabe sokukhombisa ukuthi engxenye uyabulawa. Kodwa ke okwenzakalayo ukuthi ngalezi nsuku ungaphonguzwa nje engxenye angana usaphefumule kuhle sifo tshaya luvalo. Lokho kuyinto ethusayo kakhulu. Okunye okwethusayo ngokumemetheka kwalomkhuhlane ikuthi ungazo uzwe ngana usezwa kuhle, awukwanisi ukuthi uye endaweni lapho ongayahlolwa khona ukuthi kubonakale ukuthi usulawo yini. Okwethusayo njalo yikhona ukuthi kuthi uhlale endlini, uhlale emzini wakho ungayindawo ungayezibhedlela kuze kufike ibanga lapho oyabe ususehluleka khona ukuphefumula. Manje nxa ungumuntu ungazibona sokuthi ususehluleka ukuphefumula, angithi vele uyafisa uzibona ngani vele vele impilo isiphelile.
Unkosazana Brenda Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika njalo sisebenza kwezempilakahle.
Mama now boy, Papa now boy, what we gonna do?
ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa usevale imingcele yelizwe kanye lamabhawa emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Lanxa abanye besithi bayalisekela lelinyathelo, abanye bathi lizathwalisa uzulu nzima ngoba engasenelisi ukuphuma ayethenga ukudla kwamanye amazwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili nkomo.